thina ngapha ethole asikazuzi lutho okuthiwa into yokuthiwa luncedo nxa abe mthoko omkhosi bekhala kutho ukuthi lathi sikhala labo akula lutho esike salizuza abangabe bebuya abangabuya badlule abakahulumende bafike bazenze ngazane kukhona okubuyayo kumbe bafike nje bathi hhayi sesilubonile udubo yikho-ke okucalisa nxa thina sesisesingena labafuna ukuthi basincedise sokuluhlupho njalo ngoba kumele siqale siyolotsha emahhofisi nabo-d a yebo ye kumele sisebenze labo kodwa labo kwesinye isikhathi kababoni kufanele ukuthi lathi kumele bakhulumisane lathi kuyenzela ukuthi sikwazi sihambe sonke ukuthi sihambe sikwazi ukuthi hhayi lapha sibili abantu babancediswanga ngokuthi akulalutho olukhona kumbe kabancediswanga ngokuthi hhayi kulalesi sizathu lalesi sizathu kumbe khona kuzancediswa kodwa kuthule kuthe zi asikwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo
ye kodwa nxa sikhangele singathi kukhona yini ezombangazwe lapha ekuphathiseni abantu abafana lalaba bemkosi labecholotsho
akuzoze kuyekele ukuba khona okwembangazo akuzoze kuyekele abemkhosi bangcono abetokomkhosi but thina vele ungakhangela ukuthi lokho mina ngangena kuleyi constituency njengomuntu oku-m d c laphana kusebenza uhlangothi lwezandla phela nxa bengafuni ukusebenza lami ema-officials vele bayatshela ukuthi bangasebenzi lami okuningi ngiyabe ngasoze ngikwazi abantu bazancedise kanjani ngabantu abathiwa bavotela uMrs. Pepper kunzima ukuthi babe loncedo bancediseke so ngibona ngazani yibo ubunzima obukhona kodwa ngingasakwazi ukuthi abetoko omkosi labo kodwa baphakathi kwezanu kulo m p wezanu kutho ukuthi kwehluleka nje kahulumente ukuthi ancedise ye okuhamba ngazo kukhona lakho kuyengezelela